bafuna ukuthi uZulu aqine sechothoza iMDC esithi amakhansila abo ngabayenza umsebenzi. Bona beyibo abakuya bezothela iJebejebe umzekeliso wokuthi kulesikhathi abake babuya lapha kwathiwa abantu abanezikweleti zama-rates lamanzi lingasabhadali ikhansili ngayiqoma izikweleti lezi zilahlwe. Yena uhulumende wehluleka ukuthi imali yangikhona aphi ikhansili. Kwaba lesikhathi amanzi ayesesihlupha lapho kubulawayo. Kuludaba lokuthi yiwo abafika basithelela idoti kubese kusolwa thina angazedinyaza ninye ikhansili ye-MDC kayiyazi umsebenzi. Yona senza umsebenzi kuzwa bona besenzela ukuthi bayenqoba kuketo beqambela abantu amanga.
Ukodwa uKasukwere uthi ulwisana lo kungethembeki njalo kundaba kamanyenyeni ulwisana lo muntu oyale ukulandela imilayo yakhe.
Ngaliphi? Ngoba umanyenyeni lelingelo lokuthi akhethe utown clerk ayebebona ukuthi uzakwanelisa ukuthi asebenze ngendlela ibandla le-MDC elisebenza ngalo ukwenzela ukuthi izinto zihambe sonke zikhangele kunjenje into sezimile mpo abantu sebesidla imbuya ngoluthi asazi ukuthi vele eliphumayo kusasa liyaphuma lilathi so sabe sithathelana abantu bezana bengamahuquluzi benoto sidinga umuntu ozaguqula inhlalakahle kaZulu waseHarare konane ukuthi abe ngutown clerk yena yini indaba efuna ukuzidingela yena izano ingayisiyo ekukhansili ikhansili ekhona eHarare nge-MDC zilelungelo lokuthi zikhethe umuntu ozasebenza lathi.